ngizwile kahle ukuthi ama terms of reference imilayo yale commission yipi. Ungayihluza kahle yonke usukusela kweqala usiya kweugcina. Uzobona ukuthi uphenyo olukhona lomkhankaso okhona ngokwethesa abemabandla aphikisayo icala. Amabutho lamapolisa lalaba ababathumayo ukuthi bayolimaza kumbe bayobulala abantu abaphenywa akula mkhankaso wokubahluza ukuthi ngobani njalo babekwenzelana abakwenzayo. Imilayo yale commission isegcekeni ukuthi kuinvestigatewa abemabandla aphikisayo labantu laba abasesitaladeni bebonisela bebhikisha ngokwakusenzakala ngokhetho. Ngakho yikudlala kwesikhathi sabantu, yikudlala ngalabo abashonelwe izihlobo zabo lokudlala ngelizwe leZimbabwe.
Uthi uMnangagwa ikomishini le izakhangela lakho konke okungaba kudingakala ukubana ikukhangele mhlawumbe ukubulawa kwabantu libutho ukuza buya khonapho awukuboni njalo.
Hayi mawungabala imilayo yale commission ukubulawa kwabantu libutho sokuchasisiwe bathi bona kuzophenywa ukuthi kuyini okwadala ukuthi ibutho lize lenze elakwenzayo. Akula mbuzo othi bona yindaba ibutho lenza lokho. Okusho ukuthi sebeqedile ngokwenziwa libutho, sebesiya kulabo abenziwayo abayibo abalinyazwayo ukuthi beze belinyazwe kwakutheni. Akula mbuzo owodwa kumbe umlayo owodwa wale commission oqonde ukuphenya ibutho ukuthi lasebenza njani, njalo lathunywa ngubani, njalo lalikwenzelani lokho elakwenzayo. Ungakhangela bebutho lalabo ababathumayo abakho kulolu phenyo, abakho ecaleni, njalo indaba yabo kayidingisiswa ukuthi benzani njalo bekwenzelani. Ngakho yikho ngithi ngamafushane kudlalwa ngabantu beZimbabwe, kudlalwa ngomhlaba la.
Yona li komishini uyibona njani nxa sikhangela amalunga ayo?
Amalunga ayo engabe ngabantu abanye abahlonishwayo abazakalayo babunkomo. Kodwa okwenzakalayo lapha ukuthi ikomishini ibanhle ngokulingana lemilayo yayo. A commission is as good as its terms of reference. Singaze sithathe uJesu umntana nenkosi simfake lapha. Akula msebenzi omuhle ozawenza ngoba ama terms of reference lemilayo yale commission ikhombe entshonalanga khona kumele kuyiwe empumalanga.